umlingane lo uba abatshutshisi abakubandla lamadimokrasi bazakhubekela phambili besethula ubufakazi abafisa ukuba busetshenziswe ngamalunga edale lesenethi ekujeziseni utrump abatshutshisi laba bazagqiba ukwenza lokhu namuhla kube sekungena amagqoda katrump kusasa alokhu esithi ukuthoniswa kwakhe akukho emthethweni njengoba siwaphuma esikhundleni sikamongameli omunye wabatshutshisi urepresentative Jamie Raskin utshele idale lesenethi izolokusihlwa ukuba uTrump kumele atholakale elecala.
He violated his oath of office to preserve, protect, and defend the Constitution, the government, and the people.
Wephula isifungo sokulandela ukulondoloza lokuvikela isisekelo sombuso welizwe. Watshethezela abalandeli bakhe ukuba bangene eCongress ukwenzela ukuthi kuvinjwe impumela yokhetho.
Targeting us at the Capitol through media reports, law enforcement reports, and even arrests.
Omunye njalo umtshutshisi urepresentative John Guse uthe kusobala ukuba uTrump wayefuna ukuhlala ngenkani esikhundleni sikamongameli.
He wanted to stop the transfer of power so that he could retain power even though he had lost the election. And when the violence erupted,
wayefuna ukumisa ukubalwa kwamavoti ngoba wayefuna ukuhlala esikhundleni. Wathi sokuqhamuke udlakela eCongress kazange enze lutho ngalokho. Kumele atholakale elecala.
Baveze konke lokhu ngokutshengisa imifanekiso lamavidiyo zikaTrump ukuxokozela okwadalwa ngabalandeli bakhe lokwethulwa ngamapholisa njalo lomsekeli kamongameli uMnumzana Mike Pence lamalunga e-House of Representatives laweSenate bebanika mhlaka 6 kuzibandlela. UMnumzana Busani Mbusontini olandela ukwenzakala kwale Melika uthi abatshutshisi baveze lokhu besenzela ukuba amalunga edale lesenate akhumbule okwenziwa ngabalandeli bakaTrump.
Ama-Democrats azaziwa amasibili ukuthi bebakhumbuze okwenzakalayo, njalo bazama ukuthi bebakhumbuze ukuthi uTrump enyelwa ukuthi apanishwe ngalokhu akwenzileyo, kuzahlisa phambilini ngoba kuzawenza ukuthi amanye ama-president phambilini eyenziwa ngu-Trump ukuthi be-incite i-violence.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala kwale Melika uthi kungaba nzima ukuba amalunga ebandla lama-Republicans besekele okwethulwe ngabatshutshisi.
Ama-Democrats kabasezi bekwanise ukuba lama-vota angu-60. Nxa bezathola abantu abazabavota labo from i-Republican Party bazabe bathathu kumbe babe bane.
Lokhu kusekelwa uMnumzana Rafael Mthombeni laye ohlala kwele Melika.
Nxa ungakhangela umfanekiso lwana olethwe ngama-managers laphana, kuqonda ukuvusa kube butsha engxenye abanye abantu khonapha elizweni babengazange bakubone khonokhuyana. Yikho ke kuzakwenza ukuthi zindaba zabo nxa bengalaleli, ngoba kufanele ukuthi bakubone ukuthi kubonakala laphana ukuthi bahlaseli Capitol Hill liyana ngabe wakhethe enye indawo.
Amagqoda akaTrump akhangelwe ukuba azangena edale lesenate kusasa ethule abacabanga ukuba kunganqunda okuvezwe ngabatshutshisi. Kukhangelwe ukuba amagqoda la azokwethula abakufisayo okwamahola ali-16. Impumela yokuthoniswa kwamacala phansi kwalokhu okubizwa ngokuthi i-impeachment ngesilungu ilapho ukwethulwa ngempela viki. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukhiphi Stube.